umngcele wenlamba mpeli ongwesine phakathi kweZimbabwe leBotswana njalo ukuvulwa kwalo umngcele sokuhuge iningi inombolo zingisa ukuthi kulabantu abayinkulungwane kanye lamakhulu amabili abasenze umngcele lo emavikini amathathu kunyanga kaNhlangula. Umngcele wenlamba mpeli Border Post uvule ekuqaleni kwaNhlangula ngenhloso yokuthi kwehliswe inani lezihambi elisebenzisa umngcele wePlumtree kanye lelamukhabana iningi ikakhulu elivela ezigabeni ezifana leKezi kanye leGwanda lithi kalisazi hluphi ngokuyadlula ePlumtree ngoba ukhatshane sebeqale ukusebenzisa umngcele omutsha. Unkosikazi Priscilla Ndlovu ovela esigabeni sebuvumo ngezansi kweGwanda uthi umngcele omutsha uquma umango.
Iboda entsha evuliweyo iloncedo kakhulu ebantwini abakhele kweleGwanda. Akulasizathu zokutshona besiyabhoda ePlumtree.
Unkosikazi Ndlovu uthi kodwa balokudana ngokuthi umgwaqo ikakhulu ngaphetsheya kucele leZimbabwe awumuhle esithi kumele uhulumende akukhangele lokhu.
Umgwaqo yiwo osusele umubi. Besicela uhulumende weZimbabwe awukhangelisise, awulungise ukwenzela abantu ukuze basebenzise ibhoda.
Lo ngumbono njalo okaMnumzana Alex Banda othi kumele kulungisiswe indlela ukuze umngcele lo wenelise ukukhanga ngitsho lamabhizimusi emazweni amabili.
Unye futhi engunazelelayo ukuthi igovernment kufanele eZimbabwe in particular kufanele improve i-road infrastructure ngenxa yokuthi kule yinye iborder already ekhona eyavulwayo emasilodge engasebenzi kahle ngenxa yokuthi akulamgwaqo omuhle oyenza ukuthi abantu becrosse. Kodwa lokhu okwamanje sibone ngantu akuzade congesta iborder yePlumtree.
Umphathi Ntambozi omvikela kwele Botswana njalo engummeli wendawo egoqela umngcele lo umzana Shokhati uthi ukuvula kwawo umngcele lo ukhalela ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Izihambi besebenzisa kakhulu umngcele wePlumtree oba yisiphithiphithi ikakhulu ngesikhathi samakhefu lapho ngitsho lezihambi ezivela eSouth Africa zikhetha ukusebenzisa wona kanye lo eMessina ngoba lawo usiba lesiphithiphithi okwedlula yonke imngcele. Abanye bechitha isikhathi eside esingabomaviki bemele ukulungisa ingwalo zokuchapha. Ngumathini Ngwenya endaba ze-Studio 7 sawubona lapho.